ukhetho luhambe kuhle, akuzange kwaba lo lengxabangxoza kumbe ukuthi kube lo lodlame kumbe lokulwa endaweni eziningi. Lapho bokuba le problem bebehle bedilelayo masinyana. But ke then bese kufika ekubaleni la, and I think this is the biggest lesson esingabalayo eZimbabwe. The so-called V11s, lapha bebiza ama-34A, iform leyo ibisithi ngavunyelwana ku-polling station ukuthi these are the numbers, immediately ibihle i-uploadwe onto the internet and anyone could access it. That made sure ukuthi tallying is possible. Then okunye ke okutholakele because of that transparency yama numbers ukuthi for the first time in Kenya bayachabanikazi bathi abantu were conceding even before the final declaration was made, because umuntu uyabe sezibonele and ubufakazi bumgceke ukuthi hayi bangibhuqile, therefore I concede ukuthi ngidliwe, ngibonga abantu abangcedisile. So ke ngibona ngani yizwe isifundo engingazibalisa mina njengomuntu nje umeceleni ebukele ukhetho lwaseKenya lwalonyaka.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho lweKenya, ungathi indlela ebalulekile yona?
Ukungabi lobudlwangu dlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa, Chris. Ngibona ngani kuncedile ukuthi ama-coalition omabili, iKwanza le-Azimio, bezithatha abantu phose from all over the country. Bekungaso njenga last election ukuthi iJubilee, for example, had amaKikuyu lamaKalenjin kuphela, whereas lay uRayila ube laba kibo abe Western and then all the other parts of the country. This time bekukhanya ngani hayi inhlelo inhlangothi zakhona bezihlangene nje yonke indawo. Enye into futhi abantu abangayinanzeleliyo ukuthi nxa uthi yakhangela impumela yokhetho kathesi, ukhayela ama-MPs o-governor lama-MCAs ikakhulu lokhu abathi yi-Central Kenya kumbe the Mountain, indawo yamaKikuyu. AmaKikuyu generally abengavotela umuntu ongasilo Kikuyu, kodwa lo nyaka bavotele uRuto oliKalenjin in a huge majority. So khonokhana kuyachitha imimoya yona leyani yokuthi thina siqiliwe because yilo umhlobo, ngakho kufanele siyelungisa indaba ezitradini ngokuchayana. Yikho kubona kwami, kodwa well kasinga ngesikhiwa kuthiwa let's not jinx it, singahlolozeli. Okwakathesi akukhanyi kungaba lodlame ngendlela yokuthi ama-coalition akhona aqoqane njani.